Indabeni zethu lomkhanje lilokhipi Dube. Umthetho ndaba wesula isiqondiso somthetho owesatshwa ngoZulu we-Public Order and Security Act esikhangelane lokuthengisela emgwaqweni okungavinjwa ngamapholisa endaweni ezishiyeneyo kusetshenziswa amandla kahulumende. Kulabanye abantu abachothoza ikhomishini ehlolisisa ukudutshulwa kwabantu libutho ngoNcwabakazi lonyaka besithi kungani isekela ibandla le-ZANU PF lohulumende. Ukuxozela okwenzakala kwinkampani ye-Chopiz edlelana nalo wayengumongameli uMnumzana Phelekezela Mpoko kwethusa izisebenzi ezedlula inkulungwana eziyisikhombisa. Iqembu le-Highlanders Football Club lithi lizadlala njengenhlala yenza ngesikhathi lincikilana nele-Bulawayo City elilakho ukuphuma lonyaka emidlalweni ye-Premier Soccer League. Ulato kunamuhla kuhlelo lwabesifazana asiyihluzeni bomama sixoxa ngomhlangano omkhulu we-Gender Commission ohlolisisa isimo zabesifazana kule Zimbabwe. Uthumelani imilayezelo yenu kuwhatsapp kunombolo ethi 0012024650318 kumbe enkundleni yokukhulumisana lokuzilibazisa yobulenjini eyefacebook ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ngowapast 7 ntambama langowapast 6 ekuseni kumakhasi athi 909 am 4930 15580 laku 6080 kilo shortwave. Lingakhohlwa ukuthi siku WhatsApp la ku Facebook ku VOA Ndebele.